Laloba inhlupho ziziningi ezibhekane labesifazana empilweni, lezi nhlupho ziba ngamandla kwabesifazana abagogekileyo ngenxa yokuswelakala kwamathuba okuzithuthukisa kanye lendlela zokuziphilisa elizweni. Iningi labesifazana laba libhekana lobandlululo kusukela ezimulini kusiya ezikolo kanye lemsebenzini okwenza kube nzima ukuthi livikeleke kudlakela olubakhona kwabesifazana emphakathini. Ukucubungulwa kwenziwa inhlanganiso ye-Save the Children Norway ngo-2007 kuveza ukuthi ukudlwangulwa kwabesifazane kakhulu amantombazane agogekileyo kuya kukhwela elizweni. Inhlanganiso le ithi amantombazane agogekileyo ayisilinganiso phose sokungamachumi ayisishiyagalolunye ekhulwini i-87% elizweni aseke adlwengulwa. Ithi kunani leli phose amachumi amahlanu ekhulwini 48% ngabangezwayo endlebeni abangaboniyo kanye labalimele ingqondo kuthi amachumi amabili lanhlanu ngabagogeke emzimbeni. Phezu kwalokhu kudlwangulwa, inani eliphezu kwamachumi amahlanu ekhulwini 52% lalabo abadlwanguliweyo litholakale lilegcokwane lengculaza i-HIV. Unkosikazi Lindiwe Spanda ongaboniyo uthi ukugogeka kutsho ukuthi umuntu akasela imizwa kumbe imbono alayo ngokuphathwa kwakhe. Uthi kuswela ukusekelwa ezimulini kwenza abesifazane basale egcekeni lapho bahlukuluzwa khona yiloba ngubani emulini abazalwa kuzo, kuphinde kuqhubeke lalapho bethe bayakwenda ngoba bengakhangelwa njengabantu balutho.
Decisions omele siwayenze within the family, they don't even consult me, bayangikhulumela, bayangenzela without my involvement. Abantu nxa bebona umuntu olimeleyo babona i-social warfare. Vele uyabecanga omunye ukuthi omunye umuntu ngibuya nje kuyombe umakhelwane nami siyaqoqoda indlela ke ufuna maybe reason one or two things. Sebona ibheka, sebona ini i-problem.
Unkosikazi Thembile Majole ogogekileyo emzimbeni uthi ziningi inhlelo eziphathwa ukukhankasela amalungelo abesifazana lokuqeda udlakela ezindlini kodwa zithiya abesifazana abagogekileyo phandle bona kuyibo abaswela lolu ncedo. Uthi udlakela kwabesifazana abagogekileyo luqala ekuthini bavele abakhangelwa njengabantu abapheleleyo kuthi lalapho behlukuluzwa ezindlini uzulu angakutshayi indiva.
Kumele kuqalise emulini ukuthi bathi accept ukuthi umuntu o-disabled ungumuntu njengawonke umuntu. Kumele la aphiwe abathuba emulini just like wonke umntwana, ngoba I think nxa ifamily isifundisiwe, if they stand for me, it means wonke umuntu ngale kucommunity uzatshintsha, then from community until it goes to the larger nation.
Unkosikazi Majole uqhubeke esithi kuqakathekile ukuthi umkhankaso we-16 days ukhangele abesifazane abagogekileyo ngoba baphathwa zinhlupho ezithiyeneyo eziphathelane lo mkhankaso lo ezigoqela ukuswela amathuba okuziphilisa okubashiya beyame kwabanye abantu, ukuswela ulwazi ngengculaza kanye lenkolonkolo ezikhona zesintu lenyanga ezingelabuntu ezenza badlwengulwe njalo ngabantu abangagogekanga ngendlela yokwelatshwa zinyanga lezo ezibatshelela eceleni zisithi ungadlwengula untombazane ongakaye emacansini isifo siyaphela.
Khathesi kulezinto ze-HIV and AIDS, abantu abalimeleyo, we have been left out. Girls and women with disabilities, we are left out about into the AIDS list. The thinking ukuthi abantu abalimeleyo, we are not sexually active. But we are sexually active. I-disability, ayinqabela ukuthi lawe ube lenkanuko zangalezo just like anyone else.
Okhangela ukuhanjiswa kwenhlelo kunhlanganiso ye-Women and AIDS Support Network, unkosikazi Anna Coletta Penduka uthi liqiniso ukuthi omama lamantombazana agogekileyo bathiwa ngaphandle kwemikhankaso yokuqeda udlakela ezindlini lakuZulu. Uthi kuqakathekile ukuthi nxa kukhulunywa nge-16 days of activism against gender-based violence kugoqelwe izikhalazo zabesifazane abagogekileyo kanye lendingeko zabo ekwenqabeleni ukumemetheka kwengculaza.
It's women with disabilities. We've actually found out that these women are sort of left out in most programs being run by various developmental organizations, hence the need for them to be involved. And also the issue of gender-based violence.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise iHoza, unkosazana Jenny Williams, uthi udubo olukhona ngemikhankaso ye-16 days of activism yikuthi iphathwa kulabo abangalusweliyo uncedo kanye lolwazi kulokuthi imikhankaso ihanjiswe kwabesifazane abaswela uncedo njengalabo abagogekileyo abalegciwane le-HIV kumba basemaphandleni lemalokitshini.
It is very clear that since the 16 days campaign started, it has not resulted in a way of reducing violence against women. one, because too many of these campaigns are conducted in official boardrooms and official parliaments. They are not conducted in the streets. If WOZA could have the space to conduct the campaigns that it needs to do, we would have less gender violence.
Inhlanganiso ye World Health Organization ithi kulabantu abaphezu kwesigidi i-1.3 million elizweni abagogekileyo, iningi labo abaphila impilo yokuswela bebhekane lodlakela ezimulini lemphakathini. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingunothando Spanda.